siyabonga Jonga lo Chris ilichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 ngomabasa 2015 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Which include among others the trade.
Ukuba kwethu lo mhlangano lo okukhulisa ubudlelwano sikhuluma ngezinto ezifana lokuthengiselana phakathi kwamazwe ethu omabili. Kujengisa sobala ukuthi isifiso sethu ngesokuthi zonke inhlelo zomnotho lezokuthengiselana phakathi kwamazwe ethu ziphe inzuzo efanayo.
Umongameli Robert Mugabe uhlangane lomunye wakhe wakwele South Africa umongameli Jacob Zuma lamhlanje ePretoria kunkulumo zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili.
Sithethe lelinyathelo ngenxa yokuthi ukwenza kwakhe kube kudala ukuthi kube ne-disaffection to the party kulabe kade ba-influencer abanye sebachiya
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube limisa umsebenzi umgcinisihlalo walo umnumzana Goodrich Chimbayira limetesa icala lokutshelela amanye amalunga ebandla eceleni.
Ngohlelo olukhangelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa ngenhlelo ezasungulwa kweleZimbabwe yilabo abahlala kwalawo amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Robert Mugabe uhlangane lomunye wakhe wakwele South Africa umongameli Jacob Zuma lamhlanje ePretoria kunkulumo zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umongameli Mugabe wakwele South Africa kwamalanga amabili kukanti umhlangano ofana lalo ucine ukuwenza ngomnyaka ka-1994 iSouth Africa ithola uzibuse. Ababili laba bakhulume kakhulu ngokuthuthukisa ubudlelwano kwezemnotho lezokuthengiselana bagcina ngokubhalelana isivumelwano ezinhlanu. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Ele South Africa liqhube umkhosi obukekayo wokwemukela umongameli Mugabe nomkakhe unkosikazi Grace Mugabe emofisini kahulumende eUnion Buildings ePretoria lamhlanje. Umongameli Mugabe uhlonitshwe ngokuhlatshelelwa ingoma yesizwe kanye lokutshayelwa inganunu ezingamachumi amabili lanye. Ngemva kwalokho kube isikhathi sokuthi inkokheli zombili lezi ziqube umhlangano wazo. Uthe uphela lomhlangano sekubhalelene izivumelwano ezinhlanu. Amazwe omabili la avumelene ukusebenza ndawonye enhlelweni zokonga amanzi, ukuncedisana kwezokungena kwempahla emingceleni, asebumba ikomishini ezabona ngokulandelwa kwezivumelwano zonke eziphakathi kwamazwe la omabili. Abuya avumelana njalo ukucebisana enhlelweni zabameli bamazwe omabili kanye lenhlelweni zezomnotho lokuthengiselana. Umongameli Zuma uthi lezi zivumelwano seziphe amazwe omabili la indlela zokuqinisekisa ukuthi zonke inhlelo zokuthengiselana ezikhona ziletha inzuzo emazweni la omabili.
The very fact that we have this state visit and we have discussed the issue of our relations, which include among others the trade.
Ukuba kwethu lo mhlangano lo okukhulisa ubudlelwano sikhuluma ngezinto ezifana lokuthengiselana phakathi kwamazwe ethu omabili. Kujengisa sobala ukuthi isifiso sethu ngesokuthi zonke inhlelo zomnotho lezokuthengiselana phakathi kwamazwe ethu ziphe inzuzo efanayo. Lokho yikho esizasebenza katalala ukuthi kwenzakale ukuze kugcwaliswe lezi zivumelwano.
Lokhu ke izindaba ezimnandi kweZimbabwe njengoba okwamanje leSouth Africa lithengisela iZimbabwe impahla ezibiza amabhiliyoni angamajumi amabili lanhlanu amarandi, kanti leZimbabwe lona lithengisela iSouth Africa impahla ezibiza amarandi amabhiliyoni amabili nje kuphela. Umongameli Mugabe laye uncume kakhulu izivumelwano ezenziweyo wathi zizathuthukisa kakhulu ubudlelwano bamazwela omabili kwezokuthengiselana ezomnotho ezenhlalo kaZulu kanye la kwezombusazwe. Ubuye njalo wabonga kakhulu le South Africa ngokwemukela izigidi zezalwane zeZimbabwe ezibalekele kwele South Africa ngenxa yokoma kwezomnotho.
We owe you that thankfulness for the tolerance there has been on the part.
Siyabonga uhulumende weSouth Africa ngokubekezela ngoba izizalwane zakithi kade zingena elizweni lenu ngokungekho emthethweni. Siyakwazi njalo ukuthi ukufika kwabo sokuminye inhlelo zenu zenhlala kahle kaZulu. Siyabonga njalo ngokubanika imisebenzi kodwa siyavuma zonke lezi izinto kufanele sixoxisane ngazo.
Endabeni zezwekazi leAfrika, omongameli bobabili laba bakhulume ngendlela zokuthi kuhlale kulokuthula, babuya basola kakhulu ukuhlasela okusanda kwenziwa ngamalwa ecatsha kwele Kenya. Baphathe njalo indaba zomhlaba jikelele, bakhuthaza iCouncil ezomvikela enhlanganisweni iUnited Nations ukuthi qede umkhuba wamazwe amahlanu ale iCouncil angontando kayiphikiswa. Umongameli Mgabe uthi umkhuba ukuthi izinto ezivunyelwana ngamazwe onke kule iCouncil zidilizwe ngamazwe amahlanu mubi njalo wenza sengathi la amazwe iziphukuphuku. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ibandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube namhla limise umgcini isihlalo walo umnumzana Goodrich Chimbaira umsebenzi limete isayicala lokutshelela amanye amalunga ebandla eceleni. UChimbaira wetheswa njalo icala lokwephula isisekelo sombuso webandla kodwa uyakulandula lokhu. Umgcini isihlalo ogatsha olukhangelane lokuthetha amacala lokutshezisa izephu lamthetho kuleli bandla umnumzana Jacob Moyo uchasise okuningi ngalolu daba.
Sithethe leli nyathelo ngenxa yokuthi ukwenza kwakhe kube kudala ukuthi kube ne-disaffection to the party kulabe kade ba-influencer. Abanye sebachiya i-part ngenxa yakhe. But uyabona okuseleyo kathesi ukuthi simnqose abuye aze appear before the disciplinary committee, simpresente with ama charges, specific charges, sibese simnike opportunity yokuthi athi respond.
Cala bani kahle kahle alenzileyo uChimbaira?
Uyabona njoba nsitsho Nkomo ukuthi yena kasika hlangani laye so kulama allegations atshengisa ukuthi kade eyenga abanye abantu ebatshela izinto ezidala ukuthi babe disaffected from the party and the causing bringing the party into disrepute ngokwenza kwakhe khona lokho. So indaba Nkomo singavumelani wena lami ukuthi ungezwa sekuthiwa usephiwe ama charges akhe, specific charges, bese siqoqa ke from there.
Umnumzana Jacob Moyo ngumgcini isihlalo ogatsha olukhangelane lokuthethwa kwamacala kweMTC ekokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iningi elizweni lithi liyasola ukuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli ongomunye wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Joyce Mujuru ebandleni lezanu PF. Sichazwe ngabaningi njengamadlwane lesi isenzo njalo sizaphazamiswa leli bandla kwelizayo ngoba iningi lithi sifundisa abasakhulayo ukungahloniphi abadala. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abakhulumisane le Studio 7 bathi lesi senzo sipha imfundiso engayisiyo kwabasakhulayo ngoba beza kuthatha njengethuba lokungahlonipha abadala ikanti ke bekuludaba obelungalungisiswa ngezinye indlela kusenziwa ngasese. Umqondisi wenhlanganiso yeBible Ministries eHarare umfundisi Wilson Dutch ngomunye wabasole lesi senzo lanxa yethi akalani lebandla leZANU-PF kodwa yethi lokhu kwenza kuzaba yindlela elandelwa ngontanga kwelizayo ngoba sekuthathwa njengesibonelo esihle. Uthi umfundisi Dutch lo okukhulunywa ngaye unkosikazi Mjuru kungasiyi muntu kazane engumuntu olembali eyaziwayo yokuphatheka empini yenkululeko engumfelokazi njalo engumuntu omdala ohloniphekayo okungamelanga ahlambazwe ngaleyo ndlela. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sazini Maphosa waseLower Gweru.
Nanjengokubona kwami nje njengomntwana weZimbabwe yinto eaffecthe ilizwe lonke. Ngumuntu wayengumama wayebona abantu njalo wayengumama osiphetheyo onxa simkhangele sibone igebhu alitshileyo kubo mama labantwana lempilo yethu njengeZimbabwe nje ihlangene. Hayi, kulesikhathi esikhulu sibe asitshile.
Wengeze uMaphosa ethi lesi senzo sibonisa ukuba selilahleka leli bandla zingasekho izeluleko okumele zilandelwe ukuqeda ukuphambana kwemibono kilo hathi kuzichaya ngale ndlela.
Laphela khona ngakhathesi singathi nje galisela sibi khona kuqonda ngaphi nje uthi khalisi bona bangaphi ngokuthi abantu abalozeni abakhitshwe ebandleni labana ngabantu akade bebambe ibandla labo. So khathesi asiboni thi khona kusaseli bandla. Hayi, sesibona nje njengokuthi kukhonguba nje njengekhampani esikhongubiswa ngamabizo abantu abakhona.
Lokho kusekelwe njalo ngomunye wezakhamuzi zemzini we-Eastly eHarare umnumzana Masimba Kutshera othi okwenzakala ebandleni leZANU-PF kungabamangalisi lanxa kuyangisa ethi ngoba kulibandla eselazifundisa ukungahloniphi muntu.
Bona njengani iZANU-PF ivame ukwenza njalo nxa kuyukuthi abantu abasabonisani kumbe abasabi lengqondo inye. Ibandla leZANU-PF likhana njengani uxotshe uMaye Mjuru elikwenzileyo bathi bona uzaqinisa ibandla kodwa angiboni njengalokho ngoba bebelesekelo ababelalo bebelama-chairman bebelabanye ababasekelayo njalo abantu labo bazaqala ukuthi bacabanga ukuthi babona ukuthi bengala na bakuze noPF kumbe sebefuna ukuthi babona ukuthi bengadinga amanye amabandla abangabajoyina.
Unkosikazi Joyce Mjuru uxotshwe kusemthethweni ukuba lilunga leZANU-PF alisebenzela kwesikhathi eside kusukela ngesikhathi esiya empini esisemncinyane. Unkosikazi Mjuru labanye bakhe okubalisa omnumzana Rugare Gumbo, Didimas Mtasa, loThemba Mliswa baxotshiwe kuleli bandla besetheswa umlando wokufuna ukuvukela umbuso kaMongameli Mugabe kanye lokufuna ukumbulala. Bayakulandula lokho laba bantu bethi le kuyimisebenzi yabafuna ukuzisondeza phansi kukaMgabe becathamela ubukhosi lapho esesuke esikhundleni njalo bechazwa njengomafikizolo abangelayo lakancinyane imbali yokulwela ukukhulula ilizwe embusweni oncindezela abansundu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kulefto kulamhlanje sihlaziya udaba lokwethekelela kwele South Africa kukamongameli Robert Mugabe.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ipolisa elimhlophe eSouth Carolina khonapha eMelika seletheswe icala lokubulala ngemva kokudubula undoda onsundu obengahlomanga. Ukubotshwa kwepolisa leli uMichael Slager kwenzakale ngemva kokuphuma komfanekiso wevidiyo oveza edubula uWalter Scott ebaleka engamlwisi njengalokho abekukhulumile ukuthi umdubule ngoba ubefuna ukumthathela esinye sezikhali zakhe.
Inhloko kahulumende yakwele Greece umnumzana Alexis Tsipras uhlangene lomongameli Vladimir Putin wakwele Russia bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili lamhlanje. emhlanganweni lo umnumzana Putin uthe balakho ukwethula loba ukweketisa izijeziso zenotho kwele Greece ukuze lelo lizwe lenelise ukuthenga ukudla.
Idolobho lakobulawayo lithi inhlelo zalo zokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza zilokhu ziqinile lanxa inhlanganiso ye-National AIDS Council isithi leli dolobho kanye lesigaba seMathebeleland South liyasalela emuva ekwehliseni inani labantu abathelelwa igcikwane okokuqala i-HIV incident rate. Inhlanganiso le ithi lanxa kunjalo inani labantu abathelelwa okwakuqala igcikwane lengculaza elizweni selehlile. Sixoxe lo councillor weluveve kobulawayo umnumzana Nefat Spanda yena okukomiti ebona ngezempila kahle kuleli dolobho.
Asayihlungakhangela even amadeaths ayenzakalayo kathesi. Abantu abangcwatshwayo kathesi abale 8 balutshani kakhulu compared to ama early and up to year 2000. So abantu sebebulawa ngeminye imikhuhlane. Abaningi bakhona phela sebangena they are cared for abaningi bakhona. Ungabona esifa uyabe engabuyanga kuzothestwa angene kuhlelo lokuthi abe phathiswa ngamaphilisi langokudla.
Sesikhangela lokho kokuthelelana igcikwane zikhona inhlelo zecouncil phokuthi abantu bazivikele.
Oh yes, emakliniki kukhona kakhulu ngoba anti yikho lapho abafundiswa khona bephiwa konke lama condoms everything ukuthi bengaye emachansini nxa bengela ma-condom. Emakliniki kuyasetshenzwa sibili abantu bayaphathiswa ngamaphilisi. Ukudla konoko ukuthi ezitolo kukhona. Nxa uvele ufuna ukuthenga ukudla it's readily available kuma-market. Kukhona konke lokhu ukudla kukhona sibili compared to 2007, 8, 9. I-challenge ikhona ukuthi abantu abaningi abasebenza yabo. But laba bale mali zabo bayenelisa.
Na kodwa lona idolobho lakobulawayo lihlanzekile yini njalo akula ngcikeza liyana ebangela iminye imikhuhlane.
Ngibona ngathi iBulawayo so far is the best eZimbabwe ngoba asikaze sihlangane nemikhuhlane ezihudo kumbe ocholera kumbe what kind. Ama-sewage avalwa as and when they okay.
Lo ngu-councillor weluveve kobulawayo umnumzana Nefat Spanda ukukomiti yebona ngezempila kahle ku-councillor yedolobho lakobulawayo bekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo.
Kuhlelo olukhangelane lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namhlanje sixoxa ngenhlelo ezasungulwa eZimbabwe yilabo abahlala kwamanye amazwe. Zikhona inhlanganiso eziningi labantu abazimeleyo abancedisa ukuthuthukisa isizwe ngendlela ezichiyeneyo. Abanye babhadala imali yemfundo yabantwana abangenelisi ukuzibhadalela kuthi abanye njalo ngabaqhuba inhlelo ezinjengokulima okuphakemeyo lokunye okuphathelanelo kuncedisa uzulu. Ukuze sihlolisise udaba lolu asizweni umfundisi Rafael Mthombeni oyinhlanganiso esebenzelana lozulu ezansi yezwekazi le-Africa e-International Fountain of Hope. Lo mnumzana Thamsanqa Joe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane oncedisa abantwana abangenelisi ukubhadalela imfundo. Bobabili bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. UMthombeni uthi usanda kwethekelela eZimbabwe, eZambia, Botswana, Swaziland lamanye amazwe lapho aqhuba khona inhlelo zokulima.
Ngisebenze lalamazwe kwakhathesi kodwa ke ukukhangela kuyikuthi ngithinte wonke lamazwe eSADC akhona eSouthern Africa ngokuya kwesikhathi. Ngisebenza labalimi, abalimi ikakhulu abemaphandleni abangela zinto eziningi, imali eningi, ukubafundisa indlela yokulimetsha okuthiwa yi-raised bed, umbhedo ophakanyisiweyo lokuthelezela lokho okuthiwa yi-drip system. Yikho ke engikwenzayo ngisenza ngincedisa izakhamizi ngiziqoqa ngizifaka ngobuxha ngobuxha ukuze zisebenze ndawonye zithuthuke zisuke kulokho eziyikho khona zibe ngcono ikakhulu kuwona lumnyaka kule drought yona le njengayonale kuyasweleka kakhulu into enjalo.
Baba Joe uyamuzwa lapha ke umfundisi Mthombeni uyakhuluma ukuthi sibilibele ubambile unyawo lapha eSouthern Africa. Ye ulina ke liyenzani?
Uhlelo esingalo silandela engingathi intando yabantu yezakhamizi ngoba bathi bona imfundo into engani iqhakathekile kakhulu ebantwaneni. Njalo kithi ngapha kwele Mandebeleni abantwana abaningi hayi kukhanya abala school fees ukuthi benelise ukufika esikoleni, njalo abaphumi kuhle nxa sokuyimhlomileyo grade 7 hamba ezikolweni sikhangela abantwana abangani bakhaliphile. And then sibadingela imali ukuthi bebhadale-ke lawo ma-school fees. Njalo sinehlelo lapho sizazama ukuthi sibabuthanise nxa kungama-holidays bethole imfundo lezinye izinto ezingabanceda namabhuku kwenzela ukuthi nxa sebebhala-ke u-grade 7 babe lethuba lokuthi behambe to ama-secondary schools angangcono.
Ye, mase sikhangela ke emfundisi Mthombeni siyamuzwa lapho ubaba uJoy sithi ye laba basebenza labantwana lina ngapho ke lisebenza lezakhamizi akuna ndlela elingasebenzelana ngayo ukuze thi likwenze lokhu kube kuhle kakhulu.
Indlela ikhona kakhulu esingasebenzelana ngayo ngoba xa ukhangela khona lokho akuthiwoyo ubaba uJoy ulapha kuvelela ekutheni abantu bayaswela. Uswela kwabantu khona kuyana ikho kwenza ukuthi behluleke ukubhadalela abantwana i-school fees. Ikho-ke khona lokho nxa thina ngapha sikuxhasa kulezi ezokulima. Abalimi bangalima bathole okokuthengisa, bathi nxa sebethole okokuthengisa sebebhadalela abantwana babo ezikolo bencedisana le-organization kajo. Kanti-ke njalo abantwana baswela lokudla khona lokho esithi thina okulama-nutrients wona la afunakalayo ukuze amakhanda abo lawo akhaliphe njengakhona lokho. So kuyachayana sifile kuyahambelana.
Ye baba Joe ubona ukuthi lingasebenzelana njani khonapho lo baba Mthombeni?
Hayi nyamuzo ubaba Mthombeni lapha hayi ngibona njengani ngaba le ndlela zokuthi abantu besebenzelane ungani vele lapha esikhona kwele Britain ziningi inhlanganiso ezama ukuthi kube le ndlela ukuthi abantu bebuthane besebenzelane ndawonye ukuthi siphathise ngoba abantu ekhaya bayakhala ufuna abantu ukuthi besebenze babe baningi bendawonye. So alokhu ngiyakuthakazelela.
Ye ma ungavala ngamafutshane khonapho baba Mthombeni kuyiwa ngaphambilini.
Inhlelo lezi bawazinceda kakhulu abantu ngoba asithi thina khathesi njengoba kungathi izulu kalinakuhle ukuphumelela kwabantu kungaba sezinkadini. Njalo siyazama ukuthi labo abenza kuhle emaphandleni ale sibagebhele umgodi ukuze banelise ukuthi bathelele iy'nkadi zabo.
Umnumzana umfundisi Rafael Mthombeni ngowenhlanganiso ye-International Fountain of Hope ohlala eDallas, Texas, khonapha eMelika obesecingweni loThamsanqa Joe, isizalwane seZimbabwe esihlala eLondon kwelepilithane. Selifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sikhuluma lo mnumzana George Ngiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions. Sixoxa ngodaba lokutshengisela abakuqoqayo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga baba.
ungasitshela ukuthi amalungiselelo okutshengisela awe-demonstration la ahamba njani okwakathesi?
Okwakathesi ngibona ngani ahamba njengabe kwesasivele sikukhangelele. Ngaphandle nje kwezinye indawo lapho amapholisa akhanya ngani hhayi bakhanya ngani akafuni ukuthi babafuni ukuzivumele ukuthi sidemonstrate. Eharai sibevumile sibili, akabuthi ngitshile kuphela ngomgwaqo ethi asebefuna ukuthi sisebenzise kasesitshele ukuthi hhayi nangapha kungaba neduko. Kodwa sebevumile phile ukuthi yenze i-demonstration leyo. Emathwingo kule duko, emthari kule duko, uBulawayo la kule duko. Sengikhangelele le ndawo akhona sihambise e-court, ama-lawyers ngabe sabhizi ngathi yangena kusasa ukuthi sithole nje khonokuyana kokuthi sibe ne-order ukuthi siyenze ama-demonstrations kumathawns wonke sonokuyenza ama-demonstrations.
Ngaphandle kwako uBulawayo, ngapha amanye amadolobho lapho amapholisa angaliphanga khona imvumo?
Okwakathesi ngikhuluma le ngofisi leyenjela sithi emaswingo abasanga mvumo, emdala abasanga mvumo, nisengekeze emaswingo legweru.
Ya, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ukutshengisela lokhu i-demonstration le izathatha nyathelo bani?
Kumbe ngabe ngiwezisa umbuzo wakho ngoba ekufuna ukukwenza thina sifuna ukuyenza lokuyana abathi khona yi-peaceful demonstration ukutshengisela ukukhona lakwethu. Number one ngabe kokhulunywa ngabaphathi bakahulumende kanye nalo u-reserve bank gavana. Lalokhu nje sikubona kumnotho welizwe leZimbabwe ukuthi bakithi lina njengama-politicians selibhizi lisange zikhundla zenu alisakhangeli lokuthi abantu baphila mpilo bani. Yikho-ke sikukhangeleleyo baba ngathi demonstrator ngikutshengisele uhulumende ukuthi hhayi abakithi njengezithelo zeZimbabwe sina sesidiniwe ngaloko kwenziwayo nguhulumende. Uhulumende kakhangele okufunwa ngabantu, ayenze konoko okufunwa ngabantu, hathi lokuthi abantu bayalisana bekhangele izikhundla zabo kuphela.
Ngamalungiselelo eseliwayenzile lingene okunganani ebantwini? Yizisebenzi kuphela yini ezizatshengisela kumbe uzulu wonke?
Thina sikhangele izisebenzi but asandisi muntu oyabe efuna la ukunceda ngoba ekukhona onayo thina njengezisebenzi kuvele kubamba wonke umuntu njengezimbabwe. But thina sikhangelele nje ukuthi ozabe uzajoyina ekhonona and njalo ezwisisa khonokho esithi khona uhulumende kalungisise ngoba vele yikho okufunwa ngabantu ukuthi kulungile. Abantu bafuna ukudla, abantu bafuna ukufunda, abantu bafuna ukuthi bahlale kuhle ngabe sezibhedlela afana bathole imithi ikhona. Imigwaqo kathezi ngabela bezimbabwe lapha asayiwomapotihol vele sekungamagoli soyonke into leyo isikhangele ukuthi makithi kanti njengohulumende. Imisebenzi amakampani ayavalwa everyday thina sithi kanti uhulumende yabengaphi konke khona kuzenzakala.
Yes, siyabona ukubana esikhathini esedluleyo kuke kwaba le mizamo yokwenza ama-demonstrations kodwa engani kawaphumeleli. Libona ungani okwakathesi kuyini okuzayenza aphumelele?
Amanye ama-demonstrations ayengaphumeleli ngenxa yokuthi amapolisa ayevele edalisa abantu. Siwayenza nje ngenkani yikho babesitaya ngaka 2006 basitaya sito dakathesi siyaguda ngoba sasiwayenza ngenkani bengavumelanga. But okwakathesi njengoba i-Harare siqalisile layo ukuthi sivumele sikho ukuthi hhayi yenzanini lama-demonstrations enu ngaleso sikhathi elisiqelileyo thina siyaa baya bekhona but bafuna nje thina sikwenze ngokuthula. So sibona ngani lokhu vele kuzakwenza amaZimbabweni abaningi bazaphuma ngobuningi babo ngoba ngasithi izisebenzi sikhangele nalabo abangasebenziyo but bekwanisa ukuthi bangathola umsebenzi bayasebenza.
Hhayi, isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, lisalelikuphele abalaleli. Sizabe sikhulumisana lisizanathi kuzanapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi izisebenzi wonke umuntu nje from 18 to 60 uzazijoyina kulawo ma-demonstration mhlaka-11 FM.
Hayi, sibongile, ube lelanga elihle.
Hayi, lawo baba nyabonga kakhulu.
Lo ke bekungumnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lilale, igama lami nguChris Gande.
Siyabonga Chris, singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe uhlangana lomunye wakhe umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ePretoria kunkulumo zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube lamuhla limisa umsebenzi umgcini sihlalo walo. Umnumzana Godrich Chimbayira isethiswa icala lokutshengi lela abanye eceleni.
Ayike kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo muntu ngamelinkomo.